tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngesonto mhla zintathu kuNkwenkwezi 2020 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende selungisa uhlelo lokufundisa abantwana ngesikhathi uZulu elokhu evalelwe ezindlini kusenzela ukunqabela ukumemetheka kumkhuhlane we-coronavirus COVID-19.
Sikhanuthi by next week kuzasayinelwana i-agreement phakathi kwe-Ministry of Primary and Secondary Education le-ZBC.
Umhlaba wonke jikelele unanza usuku lwe-World Press Freedom Day.
Izithatheli zezindaba ziyahlukuluzwa ngabantu bamabandla ezombangazwe achiyetshiyeneyo.
Abantu abaningi abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa sebefuna ukubuyela ekhaya. Sizalethulela ezakubatsha ezamasiko lezokholo lwesiKristu. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sebengamajumi amathathu lane 34 abantu abalomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Uhulumende ubethule ukuthi sokulabantu abangamajumi amane kodwa walehlisa inani leli esithi kuphambanisekile. Abane sebabhubha kuthi njalo abahlanu basila. Isibhedlela seJohns Hopkins University City emhlabeni wonke ijikelele kulabantu abedlula izigidi ezintathu 3,448,000 asebegule umkhuhlane lo. Phakathi kwabantu laba kulabafika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili lengxenye 244,000 ababulawa yiCOVID-19. Kwele Zimbabwe uhulumende usanda kwengeza insuku zohlelo lokuvalela abantu ezindlini. Izikolo ziqhubekela phambili zivaliwe kuthi amabhizimusi azavulwa ngomvulo kulandelwa iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kumkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Umsekeli kamphathi ntambo wezemfundo umnumzana Edgar Moyo uthi sokulungiselelwa ukufundiswa kwabantwana kusetshenziswa imisakazo njengoba izikolo zivaliwe.
Eceleni lethu njenge-Ministry of Primary and Secondary Education sokulungisiwe imaterial yokunika abantwana through ama-radio lessons njalo through i-television. Sesiqedile ngakho osokusele sokusebenza leyo i-alignment ingaziyenziwa i-alignment leyo sikhanuthi by next week kuzasayinelwana i-agreement phakathi kwe-Ministry of Primary and Secondary Education le-ZBC. I-agreement leyo eyabe ihlela ukuthi kuzabhadalwana njani njalo izikhathi okuzasakazwa ngazo yiziphi ukuze uZulu aziswe. Kubuya kulabo mhlawumbe abangala signal njengoba ubuze ngeGwanda labo Bright Bridge okuzenzakala kumbe ngathi sesikwenzile ikuthi imaterial eza printwa ivele isilungisiwe siphelile iready. Okubambileyo nje kwakhathesi ikuthi ama printers amaningi enxa ye lockdown lay ngabakho emsebenzini. Siphezulu kohlelo lokuthi khona ukukhethwe iprinter kulandela indlela zokukhethwa abantu abanikwa umsebenzi nguhulumende bungaze batholakale through isystem nalesetshenziswayo ukuhlela ukuthi ozaphiwa lowo msebenzi ngubani. Then leyo company sizanikwa i-exemption yokuthi khona iprinte amaphepha lawo.
Kusenjalo kulabanye abantu asebephathisa izigaba ekuvimbeni ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabo umnumzana Dingumuzi Phuthi omele iBulilima West edalela eParliamente ekubandla leZANU-PF. Uthi sebedike ukuhlola ukutshisa komzimba womuntu obizwa ngesilungu ngokuthi ngama-thermometers.
Lapho sigijime sabambana labangane sathola omunye umfowethu usomabhizinisi oseHarare esebenzela njalo ePlumtree lapho kulamanye amabhizinisi yakhe ezalwa kotokwana lapho empuma khona lani wabe sincedisa ukuthi siwathole ama-thermometer la. Ama-clinic ethu eBulilima West esizawatholisa lokhu yitokwana clinic, yiMasendu clinic, yiLady Baring hospital kumbe ngathi yiNdolwane rural hospital, leMakhulela clinic, bese siya eMadlambuthi clinic eHingwe Clinic versus siya eMswazi Clinic, Village 13 Clinic, Tombodema Clinic, Macungwana Clinic.
Uhulumende weZimbabwe uthi abantu kumele baqinisele ukuze kuvinjwe ukumemetheka kumkhuhlane weCoronavirus COVID-19. Uhulumende weZimbabwe uthi kuqakathekile ukuba le misakazo kanye lamaphephandaba akhululekileyo ukwenzela ukuthi kube lozibuse ophezulu elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokho kwathulwe ngunkosikazi Monica Mchangwa ngesikhathi umhlaba wonke jikelele namhla unanza usuku lweWorld Press Freedom Day. Embikweni wakhe awethule izolo, unkosikazi Mchangwa umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko uthe kuze kube lombuso obalulekileyo kumele intatheli izindaba zivunyelwe ukuthapha indaba zikhululekile. Uphinde wathi uhulumende weZimbabwe uzama ngamandla wonke ukuthi aguqule imithetho ebonakala engani iyimigoqo evimba ukuthathwa kwemibiko elizweni. Kasenelisanga ukukhuluma laye ngodaba lolu ophethe ikomidi yedale lephalamende ebona ngokwethulwa kwemibiko. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi uqakathekile ukuthi intatheli izindaba zithaphe indaba zikhululekile, ngakho ke kumele kuguqulwe imithetho evimba lokhu.
Thina njengephaliyamende yaseZimbabwe asikuboni kuyinto enhle ukuthi khona intatheli zezindaba uma zithi zisemsebenzini wazo zibe ziphazanyiswa ukusebenza emsebenzini wazo. Lokhu siyake sikunanzelele ikakhulu esikhathini nxa kuyikuthi kulento ekhona efana nayo nale COVID-19 kumbe amanye ama-functions angabe esenzakala.
Uthi kumele kuhlonitshwe intatheli zindaba eZimbabwe.
Uyathola nje ama-security arms kahulumende engani even incwadi yokubana elumuntu intatheli yezindaba ingayihloniphi. Even kwezombangazwe intatheli zezindaba ziyahlukuluzwa ngabantu bamabandla ezombangazwe achiyachiyeneyo. Now lokiyana ayisikukhuthazi.
Umnumzana Leopold Mnende okunhlanganiso ye Young Journalists Association of Zimbabwe uthi akula mkantsho okukhulunywe ngunkosikazi Mchangwa.
Uma sesibona athi kusenzakala ngesikhathi lesi lockdown ama journalists ebechaywa amanye ebefoswa ukumacha, uhulumende akakwenzi lutho ukuthi singamqalezela izandla.
Umqondisi womsakazo we Voice of America unkosikazi Amanda Bennett laye uthi kuqakathekile ukuthi kube le misakazo lamaphephandaba akhululekileyo.
The coronavirus is one event that shows us more than ever why a free press matters.
I-coronavirus eveza ukuqakatheka kwezokwethulwa kwezindaba njengoba kule mibiko eminingi eyethulwa ngabantu abachiyeneyo. Ngakho ke abantu bamelele ukuzwa ngathi indaba ezimqotho emhlabeni wonke jikelele. Abantu bathembe thina ekwethulweni kwezindaba ikakhulu ngomkhuhlane we-coronavirus okwamanje.
On the truth about coronavirus in their country.
Okhokhela uhlangothi lezokuqhutshwa kwenhlelo kunhlanganiso yeMisa Zimbabwe, usuku lweWorld Press Freedom Day lonyaka lunanzwa ngaphansi kwesihloko esithi Journalism Without Fear or Favor. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kulentatheli izindaba ezithi azikhululekanga kangako eZimbabwe ekuthapheni indaba ngoba akucaci ukwesulwa kwemithetho enjenge-Access to Information and Protection of Privacy Act. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
Ezinye intatheli izindaba labanye abenza umsebenzi ofanayo bathi kusekude phambili ukuze kube lokukhululeka elizweni ekuthapheni indaba. Bathi kumele uhulumende alungise ngokugcweleyo ukwesulwa kwemthetho ovimba ukuthathwa kwendaba owe-Access to Information and Protection of Privacy Act. Kukhangelelwe ukuthi kuzalungiswa imithetho emithathu ezangena esikhexweni se-IPA enjenge-Freedom of Information Bill, Protection of Personal Information Bill leZimbabwe Media Commission Bill. Kulabanye njalo abathi selidumela emansumpeni ukuthi kube le mithetho ezakwenza intatheli izindaba zikhululeke ekuthapheni indaba. Omunye wabalombono lo ngumnumzana kucacaphulu omele idale lephalamende njalo oyingcwethi kwezemithetho yokuthapha indaba.
Nxa sikhangele ama media reforms ngibona ngazani sesihambe ibanga elikhulu liyakhumbula ngesikhathi kungavunyelwa ukuthi kube nama radio station okwakathesi ke iIPA ilokhu ikhona kodwa iParliament ibisidlulise nama act amabili okumele asayinwe ngupresident okutsho ukuthi ama journalist abese accessa information okungcono.
Uphulu uthi kukhona okunye njalo okuqakathekileyo okumele kuguquke ukuze intatheli izindaba zisebenze kahle.
Constitution yethu yafaka ama media rights. Illegal reform ayisiyo yodwa into eqakathekileyo. Qakathekile njalo ukuthi kube le institutional reform okuthi ukuthi indlela inhlanganiso zikahulumende ezisebenza ngayo, indlela amapolisa asebenza ngayo, lamaminista asebenza ngayo kumele iguquke layo ukwenzela ukuthi ama-journalist enelise ukusebenza ngcono.
Kodwa umnumzana Zenzele Ndebele, umqondisi we-Center for Innovation and Technology, uthi ukuguqulwa kwemithetho kungeminye yemizamo kahulumende eyokweboleka imali kwamanye amazwe.
Ngimbona ngani uhulumende uzayenza ama-reforms lawa athe uzayenza nxa sikhale kakhulu ezemsakazo lezamaphephandaba. Lokhu kungenxa yokuthi uhulumende u-desperate for uncedo oluvela kwamanye amazwe. Babona ngani mhlawumbe bangayenza ama-reforms laba bazabe sebesesimeni sokuthi bangabolekwa imali.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Lungile Chuma ofundisa intatheli izindaba othi inguquko ekhulunywa nguhulumende ekuthapheni indaba iphelela emoyeni.
Ti ama-media reforms lawo abatshona bekhuluma ngawo kawakho yizeneze nje aphelela emlonyeni wabo. Ngokuya kwesimo sesizwe nxa sikhangele amanye amazwe sikhangela even South Africa ama-community media yiwo kathesi asebenza kakhulu uhambisa umbiko e-COVID-19 but eZimbabwe kwehlukena imidia iphiwa abantu abasekela umbuso we-ZANU PF okwenza ukuthi nxa ngase sidibanye lohlupho olunjenge-COVID-19 abantu basuke bathole uhlupho olukhulu lokuthi abazi ukuthi information bayithethe ngaphi.
Uchuma uthi kuqakathekile ukuthi kube le misakazo lamaphephandaba kaZulu.
Kumele ukuthi kube le decentralization abantu ezigabele ezigaba babe le media yabo. It's either baphiwa ama radio stations kumbe baphiwa ama community newspapers ukwenzela ukuthi bathuthukise. Ngakho ke nxa kunje somele sibiyele back amakhiwa athi drawing board sibone ukuthi nxa kunje kumele sithuthukise indaba ye-community media ukwenzela ukuthi isigaba lesigaba sithuthuke sichiye into yokukhuluma into engekhoyo about ama-media laws ama-media reforms ngowaveleka wakho abantu bahlala ebekhuluma ngawo ukuthi they must reform ama-media i-media industry yona i-government isala manje nangu sebefake abantu enkingeni ngoba abantu bengasazi ukuthi bayenzeni nxa sikhangele ngendaba le e-COVID-19.
Abathapha indaba abaningi bathi kunzima ukuthakazelela usuku lwe-World Press Freedom Day ngenxa yokuthi bavinjwa imithetho embalwa eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulabanye abantu abacothoza okwenzakala ebulenjini bokuxhumana i-social media, kube labanye njalo abathi uZulu uselelungelo lokwethula akufunayo. Intatheli izindaba eziningi zithi sokunzima ukusebenzisa okuthunyezwa ebulenjini bokuxhumana ngoba kugcwele amanga njalo leqiniso. Kodwa abaningi bayavumelana ukuthi ubulembu bokuxhumana buyanceda kakhulu ekutholeni imibiko etshiyeneyo ikakhulu ethunyezwa nguhulumende. Omunye walombono lo ngumnumzana Nqaba Machazi, umqondisi wenhlelo zebulenjini kuphephandaba leZimbabwe Independent.
I-social media kakhulu kulezi nsuku iyanceda intatheli izindaba ukuthi bethole indaba ngoba uzathola ukuthi kulezi nsuku ngenxa ye-COVID akusela ama-press conference, akusela imihlangano etshiyetshiyeneyo. So ukutholayo ukuthi uhulumende uyakwanisa ukuthi afake izinto ku-Twitter kumbe ku-Facebook njenge-Minister of Health kulezi nsuku lapho efaka khona ukuthi benze njani nge-COVID ama-cases asekhona. So esiwubonayo ukuthi i-social media iyanceda ukuthi abantu abaningi bebe lolwazi. Njalo i-ministry ingafaka ulutho ku-media kuyatholakala ukuthi abantu beqala beyicubungule.
Kodwa uthi kumele intatheli izindaba ziqaphele amanga ethulwa ngabanye abantu.
Okuqakathekileyo kwintatheli izindaba singakakhangeli into ze-fake news landline ikuthi nxa uthola udaba uqale ulucubungule, ungagijimeli ukubhala. Lapha sithi going back to the basics, uthi sibuyele khonkyana sakufundayo esikolo ukuthi nxa uthola ulutho ungagijimela ukuthi ubhale even uluthole ku social media umbuthole kubani mele uqale ucubungule ubuze uzowuthole abantu abadlula abathathu nxa kusenza ukuthi ube kwazi ukuthi ubhale udaba olugcweleyo ungaphonga ukuthembela ku social media uzalahleka uzakhubeka
umnumzana Joseph Juma okubandla lezanu PF uyakusekela lokhu esithi kumele intatheli izindaba ziqaphele kakhulu ubulembu bokuxhumana
nxa ulo laba uta intatheli izindaba ungafuna ukusebenzisa i social media kakhulu ungaphose ulahleke ngenxa yokuthi kona kulabantu abangayasebenzisi ngendlela efaneleyo into le e social media ukuhambisa imibiko lezinto ezifana lazona lezo kusuka kube labanye abantu abathanda ukuqhamba amanga kube labantu abathanda ukupolitika izinto kube labantu nje abavele begcwele inzondo
ubulembu lobokuxhumana busetshenziswa kakhulu ngabethula imibiko emhlabeni wonke jikelele labantu makhaza kulezi zizalwane zezimbabwe ezihlala kule South Africa ezithi sezihlupheka okumangalisayo ngakho sekumele zibuyele ekhaya ngenxa yokuthi zivalelwe ezindlini lapho ezingenelisi ukuziphandela impilo uBenedict Nhlapo usethulela lolu daba
ukutsho kombiko owethulwe iconsulate yezimbabwe obhekiswe kuzalwane zezimbabwe kwele South Africa kulabantu abedlula izinkulungwane ezimbili 2191 abafisa ukubuyela ekhaya iningi lalaba bantu lithi selibulawa indlala njengoba sekwedlule inyanga egcweleyo bevalelwe ezindlini ngenxa ye-coronavirus. Iconsulate ithi siyenze isivumelwano lenkampani yamabhasi iGliner le-Intercity Express ukuthi zithwale labo abale mali. Amabhasi awuqala azasuka eJohannesburg Park Station le-Pretoria. Umuntu ngamunye ofuna ukuhamba kuzafuze ahlawule i-R600 kulamankampani esebenzisa uhlelo lobulenjini be-internet olwe-compu ticket travel. Ophethe imithwalo uzayibhatalela ebhasini leyo mithwalo. Umeli abadabuka eZimbabwe abangaboniyo unkosazana Sibonkosi Nyoni uthi iningi labo kabala mali yokugada amabhasi lawa.
Asisela mali, asisela kudla. Yonke into siphelile manje ukuthi sithole leyo mali yokuthi sihambe ekhaya asisakwanisi so bese sicela uncedo kimi ukuthi abakwanisayo ukuba basisize sibuyele emakhaya sesifisa ukuyahlala lezimuli zethu njengoba lapha kungasahlaleki ngcono siyehlala emakhaya
wonke ohambayo kuzafuze aphathe ipassport yakhe kanti ongelayo kufanele athintane leconsulate labo abafuna ukuhamba ngezabo izimoto kuzafuze babhalise consulate ukuze baphiwe imvumo yokuyaphuma engceleni. Iconsulate ugcizelele ukuthi ekufikeni eZimbabwe bonke laba ababuyela ekhaya baza kuyagcinwa endaweni zikahulumende okwamaviki amathathu kuhlolwa ukuthi abalalwa yini igciwane le-coronavirus. Kusenjalo ofisi yomeli weZimbabwe ithi labo abafuna ukubuyela ekhaya abangakabhalisi ithuba lisasekhona. Mele Studio 7, Johannesburg, Wele, South Africa, New Benedict Chapo.
Le Studio 7, esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-7270, lagu 9885 kHz bu short wave. Ekuseni, kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama, kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm, sitholakala ku 909 medium wave, lagu 4930-6040, lagu 15460 kHz ku short wave.
Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senqana amasiko wesenzi bomandla. Yena ubaba
mkhulu. Isiqoqa ngodaba olungani luyahlupha kancane. Udaba lokuthi siyabona ukuthi kulabantu abakhahlamezanayo okumangalisayo ezendlini. Kasi udaba lolu ngeviki ephelileyo siyaqhubeka ngalo ke namhlanje. So ke nginenhlanhla ngoba ngilabantu lapha esiyaqoqa labo. Oqala ngubaba uMnqondo Bazimagonya, ingcwethi kwezamasiko esintu ukhona ngale kwele Bhilitane. Wesibili ke ngumama usakhile line uMadube ukhona ngale kwele Botswana la ingcwethi kwezamasiko esintu sibe njalo lomama uFaith Malinga ukhona ngale ke njalo eBritane. So nyalo lamukela lonke kuhlelo sise sikhathi sesibili singachitha isikhathi kangako ngase nawe baba Magonya amafutshane sibili ungathi nxa sukhangele udaba lolu kumenjani okukhahlamezana ezindlini la.
Hayi mina ke ebantwini engibaziyo lebantu enginemphila laba abaseduze hayi bekusese lokuthula.
Madube khona ngapho lapho khona kumenjani
izinga lokukhahlamezana ezindlini ever since kuqalise yona le indaba ye-lockdown i-news ama-reports kukhanya liphezulu i-domestic violence iphezulu abantu kuyakhahlamezwa nezindlini kulabo baba abatsha omama kulabo mama abahlukumeza obaba bayisivisa abantwana
sizame umama lapha-ke eBritane unkosikazi Faith Malinga
ngibona ngathi kubangelwa yikuhlala abantu bebonke ku-small environment kungajwayelekanga le stress sokuthi abantu abakwanisi ukuphumela ngaphandle bavalelekile.
Ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge unkosikazi Sakhile Lilene uMadube, unkosikazi Faith Malinga kanye lobaba uMnqondo Banzi Magonya. Lingadinwa lakusasa. So isikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo 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 ntshakazo muhle zimpapo muhle yikudiba nokuhlelo labasakhulayo ngingumike Gove namhla kuhlelo sixoxa ngosuku lwe World Press Freedom Day olujonge ukuthakazelela umsebenzi wabantu abakwezokwethulela uZulu izindaba sithi ama journalists kulomnyaka usuku lolu luthakazelelwa phansi okwesihloko esithi journalism without fear or favor. Asizweni ukuthi ongenayo kuhlelo yena uthini. Namhla kuhlelo sixoxa lo nkosi khona DVD omsakazo we Community Podium TV ngobulawayo ngontuthu ziyathonxa. Dibiti, ngiyakwamukela kuhlelo unjani? Awusitshela umbono wakho mayelana ngokuqhakatheka kosuku lwe World Press Freedom Day.
Ngiyabonga kakhulu. Ngombono wami i-World Press Freedom Day iyancedisa ukuthi sihlanganise amakhanda sibone ukuthi umsebenzi wethu uqhuba njani njalo sifunde kwabanye amazwe ukuthi ama-challenges singabe sihlangana lawo singadila lawo njani.
Nxa sesikhangela abantu abakumsebenzi wokwethulela uZulu izindaba ubona ngani abatsha bayathola na amathuba elizweni?
Amathuba elizweni ngathi ayahlupha kakhulu. Iningi singathi bayaqeda isikolo bengama-journalist kodwa amathuba akhona amalutshwane njalo kunzima kakhulu. Asomsebenzi esingathi kuba abantu abatsha abaningi bayafisa ukuthi bewenze ngoba kule nhlupho eziningi siyabe sibona abanye abantu ama-journalist bethola nzima ikakhulu nxa sekuyisikhathi sokuthi senze umsebenzi wakho ungakwanisa ukuthi umiswe ungakwanisa ukuthi ubotshwe izinto ezinjalo.
Ukubona njani lokhu osekwenziwa ngabatsha lapho besebenzisa inkundla zokuxhumana ezinjengabo-Facebook, WhatsApp kanye le-Twitter ukulethulela uZulu izindaba?
Mboni ngani ukusebenziswa ukuxhumana kuma-social media njengabo-Facebook labo-WhatsApp yizizindlela esezikhona kathe sekwethuleleni uZulu izindaba. Yizizindlela esingathi kumele ukuthi siqine ngazo sizifunde sincedisane loZulu ukuthi bebekwazi ukuthi information bengayithola kunkundla lezo zokuxhumana. Njalo kwesinye isikhathi siyananzelela ukuthi nase sikhuluma nge-late media kaninginingi abantu abasayithakazeleli kakhulu baya befisa ukuthi bethole information from inkundla lezi kodwa ikakhulu kuqakatheke kakhulu ukuthi ama-online media houses lawa ayancedisana njalo loZulu ngoba kwesinye isikhathi kule ndaba ze-fake news.
Dibiti, sikhangele okwenzakalayo emhlabeni jikelele okumayelana ngomkhuhlane we-coronavirus ubona ngani abakumsebenzi wokwethulela uZulu izindaba bayadlala na indima eqhakathekileyo ukuze uZulu athole ulwazi oluthile mayelana ngalo mkhuhlane?
Ile sisebenzini yokwethulela uZulu izindaba silo msebenzi omkhulu kakhulu nxa sikhangela le mkhuhlane lo we-coronavirus ngoba sinanzelela ukuthi khona abantu ulwazi lokuthi i-corona yikwini vele abakwazi. Qhakatheke kakhulu ukuthi sincedise ukuthi abantu bathole leyo information.
Hayi, siyabonga Dibiti ngokungena kuhlelo. Mthokozo omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili kuhlelo T-Connection lapho sizabe sikhangela okwenzakalayo emhlabeni jikelele okumayelana ngomkhuhlane we-coronavirus. Ofisa ukuxhumana lami lilakho ukungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMike3BIGMYKE3 yona username yami. Kwaneloko namhla sohlangana ngolwesibili olivalelisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove. Mthokozo omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Okwamanje silithiye ezandleni zikantukameli Nkomo.
Sokuyisikhathi sohlelo vuselela umoya silomfundisi useni Sfanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa, ngiyakhola libe leviki ebinhle.
Usiphatheleni namhlanje?
Ngifuna ukuthi sikhangele indaba engathi yona yikho lapha isiKristu esigcile khona. Lindaba ngeyokuthi uJesu usibizela ukuba siphume siyebiza abanye. Ngithatha nqambala lapha kuMateyu ichapter ka-28 ngibala uverse 19. Uthi yena, ngakho hambani lenze izizwe zonke zibe ngabafundi. Libabhaphathize ebizweni likaYise, leLendodana, lelikaMoya oyingcwele. Kuthi ukuthi into eqhakathekileyo uNkulunkulu asibizele yona thina sonke, ukuthi siyebiza abanye abantu beze kuye. Siyabona lapha nxa sibala kuMateyu kwakungumlayo wokugcina u Jesu awunika abafundi bakhe. Ikanti ngathi vele thina singakhangela yona impilo kaJesu. UJesu weza emhlabeni ukwenzela ukuthi ezobiza abanye. Singakhangela impilo yakhe yonke, wayengayiphileli yena, wayeyiphilela abanye. Njalo singathi wayeyiphilela ukubiza lokukhomba abanye ukuthi bebone uNkulunkulu. Impilo kaJesu yonke yayikhomba wonke umuntu ukuthi wozani line likhatheleyo, wozani anilinelile mthwalo. Impilo yakhe yayikhombele ebantwini abahlukuzekileyo, ebantwini abangadinga umusa kaNkulunkulu. Manje into emangalisayo ukuthi nxa lapho uJesu wayesitshengisa ukuthi sazalela ukuthi siyebiza abanye, ngunanzelela ukuthi wayengakhethe. Sibona ngempilo kaJesu ukuthi wabiza oMateyu ngeleso sikhathi ababe sesatshwa ngabantu bonke bethathela abantu izimali zabo, ama-tax collector. Wabiza oZacchaeus, wabiza oPeter, ababe ngabagoli benhlanzi, wabagola wabaletha kuye. Kodwa simuze sesitikibo, hambani le kuba ngabagoli babantu. Uthi wababiza bengabagoli benhlanzi, wasebasusa sebesuka kuye basebe ngabagoli babanye abantu. Siyananzelela njalo ukuthi uJesu wayengakhethi labo mama babemlandelele babiza bebiza abanye. Indaba engithokosa kakhulu enjayela ukuyikhangela ngaso sonke isikhathi, sihlangana lo Jesu ehlangana lalo mama abantu esigabeni abekwazi kaziphathanga kuhle, ehlangana la emthonjeni. Umama lo esithi uzokukha amanzi, kodwa uJesu wagcina emnike amanzi angapheliyo okuyibukhona bukaNkulunkulu empilweni yakhe. Umama lo thathe esuka lapho wamemetheka, wagijima wangena idolobho laseSamaria ememezela ebizela abantu kuJesu esithi asambeni liyebona osenisizile mina empilweni yami. Ngakho uNkulunkulu nxa isibiza usibizela abanye. Ngalesi sikhathi siku-lockdown, kuvalekile ukuthi ungayindawo, ungayi kwezinye indawo. Isikhathi esihle sokuthi ebulenjini ungaloba umema omunye umuntu ukumemela kuJesu. Siyakwazi ukuthi kathesi isikhathi abaningi badidekiza ingqondo nxa bekhangela imali, akulamali, akulakudla, kulenduba eziningi. Kodwa isikhathi sokuthi ungamema umuntu uthi hayi, ukho kona olempendulo empilweni yakho, loku nguJesu. Ngakho-ke ngiyakhuthaza bonke abalaleli bami ukuthi ungathathi lesi sikhathi sokuthi kutsho nihlezi kuphela ngkhaya. Hlala ngkhaya, kodwa udinge isikhathi lendlela ongamema ubiza abanye kuNkulunkulu. Ngenxa yokuthi banengi abale mthwalo ebasindayo, banengi njalo abadinga umuntu ongakhulumisana lawo. Wena nguwe lowo muntu.
Siyabonga kakhulu ke Jakeldala Ntukameli Nkomo. Olivalelisa ngenjabulo nguGibbs Dube.